Siyabonga Jonga Losandra li chona njani mtwaka zomuhle yikudibana emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhla ka 22 ngomabasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emweni lasebulenjini ku internet ku website yethu ethi www.voandebele.com iwebsite njalo www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo
lo sithandekile Mhlanga
endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa phela angiyawazi ukuthi i-trade fair akayisiyo yodwa eyenza ukuthi ama-trade fair amankampani evule. I-trade fair ibuya isebenze kuhle kakuhle nxa kuwukuthi ilizwe lamapolisi a-right.
Uqhamuka udlakela eChingwisi emoyenesi lapho kuhlala khona abantu abadiliselwa izindlu lizulu lesikhukhula okwenze uhulumende engezelele amapholisa kuleyo ndawo.
Umbukiso walonyaka wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqale lamuhla abaqoqi bawo besithi ukhanya umkhulu kulowanyakenye.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Umbukiso walonyaka wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqale namuhla iziphathamandla zisithi ukhanya lo mbukiso umkhulu kulowanyakenye. Iziphathamandla zenkampani ye-ZITF zithi eliChina yilo ilizwe elithethe indawo enkulu yokubukisa kulandela eleSouth Africa. Lanxa umumo wezomnotho umingancele iziphathamandla ze-ZITF zithi lumbukiso uqhubeka usiba mkhulu nxa uqathaniswa lanyakenye kanye leminye iminyaka esanda kwedlula. Amanye njalo amazwe abukisayo abalisa ele Brazil, Congo, Brazzaville, Egypt, Indonesia, Iran, Kenya, Malawi, Mozambique, Poland, iMelika, Bangladesh, India le Nigeria. Kusukela namhla kusiyafika ngolwesihlanu kuza ngena usomabhizimusi kuphela, kuthi kusukela ngolwesihlanu lapho lombukiso ozavalwa khona okusemthethweni kuzavunyezwa uZulu mathupha. Umphathintambo wezamafekthali umnumzana Mike Bima utshele iStudio 7 ukuthi bayathakazelela indlela umbukiso walonyaka ngoba umuhle. Siqoxele sikhulumele senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Rodrick Fayayo othi akukhanya ukuthi kulombukiso omkhulu njengeminyaka yonke.
Engxenye mina ngivela kwenye indawo ehlukeneyo ngoba lapha engikhona mina senke ngabhoda ngoba angikafiki e-trade fair but senke ngabhoda ngoBulawayo. Engubone le kwehlukile kuphela ngumgwaqo lo we-trade fair lo olungisiwe odwetshiweyo engingakwaziyo ukuthi wethu kwenzela ukuthi ama-visitors ebone ngantiwa yinto enhle kumbe ayenzela upresident ukuthi ebone ngantiwa ehambe imgwaqo lo o-right kuphela. La bantu nje kuphela ababili abasembabone le abagqoke izitana eze-trade fair abatshengisa ukuthi bayi-trade fair kodwa iningi lezakhamizi ngiyalibona ayilingani kaliphatheki endaweni ze-trade fair ngendaba zonezo zokuthi amankampani amaningi avaliwe abantu abaningi ngabalamali njalo abantu abaningi ngabakaboni ukuthi kathi kakhulu kakhulu sibili i-trade fair sibili kufanele ukuthi sincede ngani njengezakhamizi zakoBulawayo ngendlela eyiyo yona.
Nxa sikhangele iminyaka edluleyo siyasibona ukuthi ngesikhathi lesi kuyaba kuxokozela edolobheni lapha lakwezinye indawo amapholisa exotshanisana labomama abezitaladeni lokunye okunjalo. Kunjani nxa ukhangele lo mnyaka?
Hayi kathesi ke singakababoni kakhulu amapholisa lawo. Akwandile sibili ukuthi nxa upresident ebuya ngapha amapholisa ayagcwala yonke indawo lapha. Kodwa besingakaboni sisi ngokugcwala kwawo ngendlela ajale ukugcwala kwawo kwezinye indlela. singazi kumbe lawo balandile njengezinye izakhamizi khona.
Yeah, manje nxa sikhangele wona umumo ikakhulu wokubana amafekitali ayavalwa lokunye okunjalo, ungathini nxa ukhangele wona umbukiso we-trade fair? Kuyaphathisa na?
Kuyaphathisa, kodwa phela angishakwazi ukuthi i-trade fair ekayisiyo yodwa eyenza ukuthi ama-trade fair amankampani evulwe. I-trade fair ibuya isebenze kuhle kakuhle nxa kuwukuthi ilizwe lamapolisi a-right. Abantu babesaba ukuthi amankampani abo bengavula azathathwa ngobudlwangudlwangu ngabantu abangazanga beyenze lutho ababephongofika nxa ukuthi ngabephathi kuphela bethathe kuphela. So ithi okuqakathekile nje ukuthi kulungiswe i-environment ibe conducive ukwenza ukuthi abantu bekwanise ukuthi be-investe elizweni. Wonke umuntu ebe nethemba lokuthi hayi ngiyakwanisa uku-investe elizweni and futhi imali yami ibe-protected.
Umnumzana Rodrick Fayayo isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association.
Ulandela udlakela oluqhamuke eChingwizi eMoyinezi lapho kuhlala abantu abadilikelwa izindlu ngezulu lesikhukhula. Uhulumende useyingezelele amapholisa kulindawo. Abanye abadilikelwa izindlu babikwa besola labo abavuma kuyahlaliswa kuChima Plaza neNyonethi yena uhulumende engababhadalanga. Umnumzana Khutakwashe Basikiti isiphathamandla sikahulumende eMoyinezi utshele iStudio 7 ukuthi usexwayise abantu kulindawo ukuthi bengabangeli udlakela. Njalo bekuthathe njengesibonele ukuthi ababili ababangele lolu dlakela sebebotshiwe. Kusenjalo iCholochonge inye indawo lapho abantu abadilikelwa izindlu ngenxa yezulu lesikhukhula. Umnumzana Phineas Ncube isakhamuzi seGaria kulindawo owadilikelwa izindlu uthi lanxa bathola uncedo lokudla lamathende okuhlala, uncedo lwempahla zokugqoka alwabiwanga kuhle esigabeni sakhe.
Okwakathesi bake basinikanika ukudla nje kuphela okokwagayi kusazimele nje kulaluthi. Kulama-organization nje ayibuya ehlukeneyo ayeziyisen besuke nje benikanika abantu. Basinika kuphela kwenyanga kwesi sikhathi basinika ama-10 kg, kathesi becina kodwa banika umuntu ngomuzi i-40 kg, nembodlela ezimbili ama-750 ze-cooking oil, le-rice lendumba. Kwakuyimpuphu. 4 kg yerayisi lethukela layo 4 kg.
Lalisithi lidilikelwe izindlu kumbe ezimbili ezintathu, kathe selihlala ngaphi? Selazakha lezo zindlu?
Zikakhiwa, zisementendeni. Bapho kusinika nje kuphela bakuhamba nje. Ya, siya imizamo ikhona ukuthi siyakhe. Manje izinto zakhona ezokuthi kuqalise ukushuza yikho kungani kunzima. Okunjengezitikili zandani, yikho kuludufa. Lotshani abukabi khona kahle. Utshani busikwa kuqalisa ukuvula ukufika kubo 1 June. Emasimini kwatota kodwa khona okuncane nje akukhona kodwa soze kuthi kusenelisi ukuthi siyethithi iminyaka ozo. Ngoba okuningi vele kwathi kwalaliswa phansi ngamanzi. Kuvela zange kube right.
Kule mpahla eziphiwa izinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela okokugqoka le ngubo lokunye, lina lazizuza lezo mpahla?
Sazuza okuncane ukuthi into yangikhona ihlelo indlela abanika ngayo vela zange ibe right. Kwagcina zokubhenefita abantu abangawelwanga thina phe kuphiwa nje kuncane into ezizwayo. Bafika bafaka esikolo ama-teacher ezenzini okwabo.
Lo bufakazi bani?
Anti kwafika sakubona ngoba abantu abangadilikelwanga bagcina sebephiwa labo thina sasesitolo avele okungayindawo. Ubufakazi bukhona ngoba kwagcina sokubuya amaphepha amanye vele sengawaziwa ukuthi kati babhalwa nini abantu bangikhona. Lezindlu vele bengazange adilikelwe ngitho leyodwa. So okunye sibona sokubuya labantwana kuthi abakuphiwe ngamatisha esikolo okwake kubise kwafika kwazekwa khona phana sebetata bona bevula besenza abakufuna. Umuntu engahamba ngamthela ngumfundisi udukelwane edoni wasesizalukhangela udubo lwakho. Ukhansila yikuthi ukhatshana vele kubonakala nzima. Ya impilo yena sibuyele ukuthi ngawuhlezi etendeni yeyi. Yabungani awukho comfortable akafotebuli muti. Ubasa umlilo ubasa phandle lanxa kunomoya.
Kodwa ukusuka khonapho-ke?
Khonapho sasikhona ngathi abantu abathathu usebhuku wacina esikhangelela kwezinye indawo ngoba kwakungasazwakali ukuthi kumbe singamuva sisiya samuye. Sesebhuku wathi esikhangelela lapho kungani kuphakeme khona. Ngithi ngabuye ukuthi kungaba le ndawo eyinye elungileyo samuye siyakuhamba.
Lo umnumzana Phineas Ncube isakhamuzi seGaria eCholocho bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eCholocho.
Umkhokheli we-MTCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla usole amalunga ebandla lakhe athi sokumele asuke esikhundleni esithi asetshenziswa yiZANU-PF. UTsvangirai wethule amazwi la ekhuluma emfeni kamnumzana Fregi Dungwa ongomunye wabantu abasungula i-MDC. Abathi uTsvangirai sokumele asuke esikhundleni ngoba sehlulekile ukususa iZANU-PF embusweni. Baqoqela umnumzana Elton Mangoma lo mnumzana Jacob Mafume bona abaxotshwe kuleli bandla kumalanga asanda kwedlula. UTsvangirai uthe kusobala kuye ukuthi abantu laba basetshenziswa iZANU-PF ukudiliza ibandla lakhe. Kodwa uMafume ukulandule lokhu wathi uTsvangirai ngumuntu ongahloniphekiyo njalo ongaziphathiyo. Wengeze wathi uTsvangirai nguye olobudlelwano leZANU-PF nanku abazali bomkakhe bengamalunga eZANU-PF. Okuhlaziya amazwi kaTsvangirai sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo.
Inkinga ekhona ngezombangazi weZimbabwe yikuthi abantu abakholelwa ukuthi abantu balemvumo ukuhold ama-personal opinions. Labo abaphikisa umgabe kuthiwa bathengwa ngama-British. Akumangalisi njalo ukuzwa labo abaphikisa uTsvangirai kuthiwa bathengwa izandla. Kutshengisa ukuthi abantu abalalo ilungelo lokuba uzexpressa ngokukhululekileyo kuyona izandla lakanye ku-MDC ku-opposition. So lokhu kuyatshengisa ukuthi ilungelo lokukhuluma ukhululekile lingathi liyancipha ngenxa yokuthi uzetheswa umlando ukuthi wena usuthunyiwe sengathi wena ukhona ukuthi ube lembono based on what okubonileyo. Ngakho inkulumo ezinjalo zibalekela iqiniso ezikhathini eziningi.
Kulokuthi uTsvangirai asole omangoma esithi basetshenziswa yiZANU-PF, kukhona yini angakufunda kumbiko abalawo okuthi sokumele asuke esikhundleni?
Kuningi angakufunda, kodwa into eqakathekileyo ukuthi uzimisele yini ukufunda lokho. Abantu abaningi bamaze uTsvangirai njengomuntu okade elwisa umgabe, elwisa i-dictatorship kamgabe. Ngakho ngendlela enjalo bekukhangelelwe ukuthi yena kufanele aziphathe okwehlukanelo kamgabe. Kodwa malaye selokhu eyalela esikhundleni iminyaka siyi-15 eloka engupresident. Lokhu kuyatshengisa ukuthi laye usengathi ulo mkhuhlane lo okamgabe wokuwomela ulokume ndawonye abantu befuna ukuya phambili.
Ngokwenzakala kubandla likaTsvangirai Nkomo la kwamanye nje amabandla aphikisayo ukudabukana phakathi okukhona, ubona amabandla la esibale thuba yini lokususa iZANU-PF embusweni kuminyaka embalwa elandelayo?
Ithuba lona likhona, iZANU angeke ibuse kuze kufike kuze kube naphakathi. Into eyenza kube lokudlwangudlwangu kumaqembu aphikisanayo yikuthi sokulomoya wokuthi sebeyehlulekile ukukhipha umgabe. Ngakho nxa sebeyehlulekile ukukhipha umgabe sebesebenzisa amandla abalawo lo mfutho lwawo sebesilwa bona bodwa. Lokhu kutshengisa ukuthi inhloso yabo, injongo yabo ayizange yafezeka kwiminyaka leyi eyi-15 edlulileyo kufonywe i-MDC namanye la maqembu. Ngakho lokhu kulwa kuyatshengisa ukuthi sebekhathele ngale okusezeni injongo kade besuke ngayo, yikho sebedobha lezi zikhwili ezincane. Kodwa ngokuya kwesikhathi kuzakubuye futhi abantu bahlangane, injongo ibuyele ukuthi bafune inkululeko.
Umnumzana Mlamuli Nkomo yingcwethi ehlaziya ezombusazwe sixoxela eSejohannesburg kwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi
www.voaindebele.com. Ikheli yethu njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso yamatitshala ezimtha iyenze umhlangano wayo omkhulu oyeCongress lamuhla eHarare. Lomhlangano oqale izolo kulendika imba ijengisa ukusebenza okuqotho ethi quality teachers, quality tools and quality environment a must for public education. Lomhlangano obulabantu abedlula amakhulu amabili lamachumi amahlanu i-250. Bekulamalunga ezinye inhlanganiso ezivela kunhlanganiso ezijeneyo ezivalisa ezama bizimusi lezamatitshala. UChris Kandu Studio 7 uxoxe lomkhokheli wezimtha uMnumzana Sifiso Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Of companies that are to the trade fair also are not those companies that will think that they will invest tomorrow. They are those friendly companies, but also not small and medium enterprises. So actually, it is a somber atmosphere.
Yeah, what would you say if you compare the mood, this year's mood, to that one of last year? Do you make any difference out of this?
I think there is a big difference in terms of the not only the expectations of the people, but also the movements around the city of Bulawayo. Last year, you had a number of companies that were hopeful, to the trade fair also are not those companies that will think that they will invest tomorrow. They are those friendly companies, but also not small and medium enterprises. So actually, it is a somber atmosphere.
Yeah, what would you say if you compare the mood, this year's mood, to that one of last year? Do you make any difference out of this?
I think there is a big difference in terms of the not only the expectations of the people, but also the...
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu namhla sihlaziya udaba lwabantu abeqa uthango betshatile. Kuvamile ukuthi abantu abatshatileyo balwe omunye wabo acine sesiya egangeni lapho athola khona icansi, uthando loba imali yokuziphilisa. Kulakho njalo ukuthi ababili laba bahlale kuhle bengalwi, kodwa omunye wabo acabange ukuntshontsha okungabe kunambitheka phandle. Kambe kwenziwa yini ukuthi abanye abantu abatshatileyo badinge icansi phandle komuzi? Ukuze sihlaziye udaba lolu asizweni uNkosazana Precious Dube olwela ilungelo loluntu lo mnumzana Thande Kozinti Mkandla bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ikuvumela inhliziyo khona umuntu umeyenza into embi enjengayo nali. Asithi laba bathatheneyo umeza uthiya umuzi wakhe aphume phandle, amboni ukuthi okuqakathekileyo uyabe kudinga, kuyabe singakhuluma sithi kumbe ngamacansi, kuyabe kukhona okunye uyabe vele kudinga. So ikuvumela inhliziyo ukuhawukele izinto zengizongalazo.
Ye, kambe kunjalo babakhabo?
Ye, ngivumelana uMadube kakhulukazi ukuthi inhliziyo ivele iyakhohlisa, inhliziyo iyabutha izibi ibuthe lokuhle, kubeze usithi-ke umnikazi wa inhliziyo leyo nguye okumele ukuthi athathe ukhomane, asesethe, akhethe okuyikho, ngoba ongavumela inhliziyo uzakwenza lezinye izinto engxenye ozakuthi usuzenzile uzibone ubuphukuphuku. Akula lutho, akula kulolo, akula maphoso, yikuziyekelela nje. Umuntu athi endani acabange ngekhanda lakhe, acabange ngenhliziyo, uyakugcina ngokufaka enkingeni. Awukho lo muthi wakhona, ngaphandle kokuthi umuntu azibuze ukuthi kanti vele yena empilweni uphilelani, ufunani, ufuna ukuba yini.
Kodwa-ke nxa sesikhangela-ke Madube, kwesinye isikhathi kulenziselo ezithize, okunye ngamacansi phela, akunjalo.
Kuliqiniso khonoko ukuthi umuntu asithi umebanjiwe. Engatsho athi hayi mina lize limbona ngiyenza into enje ngoba omunye lo munye umesebanjiwe yenza into embi kulempendulo entweni zakhe zona ezoyabenje yokwenza uyathi mina lize limbona ngiyenza khona ukuthi angitholi okunje okunje kodwa-ke asithi abantu abachadileyo mina ngokukholwa kwami mbona abantu abachadileyo bonke ngabantu abahamba bayafunga ukuthi noma sokumnyama noma sokunjani umama kumbe ngagula kumbe ubaba agule kumbe khona achanse engasatholakali kumele liphathisane ngakho khonokho abaphandle bengakwazi ungavele ubone ususuka uthiye umuzi wakho usisiyatshontsha phandle akusamelanga ube khona ube lo muzi.
Baba Khabo, abantu baphathisana njani nxa sokulodubo ikakhulu ezamacansi lezi?
Dube lo Madube lamahlabezulu.
Yeah.
Into ekhona elapha izinto zonke yikukhulumisana.
Yeah.
Umlomo lo kasokudla isithwala kuphela.
Yeah.
Umlomo lo uyayiqalisa impi uyayiqeda impi. Ngakho lanxa sokulodubo lapha ekhaya abantu kabafunde ukuthi kuhlalwe phansi bakhulumisane athi kuyebonakala izinto sezidubukile ngale ngaphandle umuntu abesithi kwathi 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 kumele kuhlale phansi kukhulumiswane abantu batshelane iqiniso njengeqiniso yikuthi yona iqiniso anti vele liyababa libuhlungu abantu bayesaba ukuthi bale baphumele egciyeni nezinye asithi kugula okunye nje okungathi kusekufithekeni ungazabe ukhuluma abantu kabafuni ukukhuluma ukuthi lapha ekhaya libona kunje 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 uthilo madubata abantu bafunga babengafungi bebodwa babefunga laphambi kwabantu orkwalabo bantu kulabo bakhokela abathini kulabangani into ingahlalelwa phansi ikhulume ngile qiniso okuningi lokhu esikubonayo kusenzakala xa kule sizathu esithize esixotshe abantu emizini yabo kungagweleka abantu abafunde ukuvuleka izifuba bakhulume lokhu okubahluphayo hhathi ukuthi baphume kuphela ngaphandle lingephilisi bayekele ukukhuluma and moshuwa bangayekela ukukhuluma kuzabalimaza ngaphakathi.
Ye, kodwa nxa ngingabuya kuwe futhi njalo Madube, nxa usukhangeleke kujayelekile ukuthi siyakubona khonokho kusenzakala mihla le imidla, kambe ubona zani kungabanjwa njani ukwenza ukuthi kugcine kungamemetheki?
Mina ngiyambonga ubaba uMkandla ukubana ukhulumile ukuthi khona yena into ehluphayo iqinisa. Ngiyaxolisa ukuthi ngizakhuluma sengani ngifaka iblame kubobaba. Obaba bazifihla kakhulu. Ngiyaxolisa kubobaba bonke kumphakathi. Obaba bazifihla kakhulu. Kanti umkakho uma ule problem ungathi mama ngile problem enje. Likhanyelisisa iproblem lelo mkakho. Umkakho la uzabuya lamanye ama-ideas. Enxanye kumbe umkakho unesi kumbe ehambe ebuza kudokotela wakhe. Udokotela ngamtshela ukuthi hayi singancedisana so-so. Kube yinto yenu lobabili. Kodwa ungaloku umfihlela ubuye ngesibhakere njengalokhu esee sikubone. Ubuye sutshaya umfazi, subuye umthethisa ngento engekho. Akulunganga. Into eqakathekileyo khonoko ngivumelana lobaba uMkandla. Khulumana nini. Khulumana nini livumelane line kuze ukuthi uma sekubizela umphakathi kudala kwakubizwa kuhlala idale obaba omdala kumbe anti kumbe obani bani kuhlaliswa ukuthi kule ndaba enje kodwa mina ngibona ngani kuyabe kube yinto eyabantu ababili umuntu lomkakhe kuphelele kibo.
Lapho lizwe uNkosazana Precious Dube olwela ilungelo loluntu lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Thiyani indlebe.
Amalunga abesifazane aphatheke kwezombusazo okwesikhathi eside njalo esebebadala bakhuthazwa ukuthi baphathise abasebatsha njalo bazinikele ukuqhubeka ngomsebenzi. okuningi lolu daba sikuzweni kuntathela izindaba yethu uMavis Gama.
Amabandla ezombusazwe wona akhuthaza ukuba atholise amalunga ikakhulu abesifazane ulwazi olugcweleyo phezu kokuqakatheka kokubhalisa amagama abo kugwalo lwe-voters roll. Linkuthazo ivela kwabesifazana asesebatsha emabandleni wonke ezombusazwe lanxa abezanupf beveza ukuba bekunganeno kulolu daba ebandleni labo. Abesifazane asebelesikhathi bephatheka kukhetho bebadala babekwa umlandu wokubangela ukwehla kwenani labesifazane abatsha labaphatheka kwezombusazwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho emabandleni abo kuma-primary elections. Lokhu bathi ngokunye okubangele ukwehla kwenani labesifazane abaphatheke kukhetho lwanyakenye ezikhundleni zedale lephalamende kusiya kwezikamunicipala. Abesifazane abatsha laba bona bathi njengabantu abekade beqala ukuphatheka kukhetho belusilela ulwazi kibo phezu kokumele kulandelwe emabandleni abo ukulungiselela ukuncintisa kukhetho lokudinga labo abekuza kuba yibo abamela izigaba ezehlukeneyo lezi ngaphansi kwalawo mabandla. Ngenxa yalokhu kusilela kolwazi basuke badlelezelwa ngabanye babo asebelesikhathi eside bephatheka kundaba zokhetho bethi betshelwa ukuthi bengancintisi kukhetho lwama-primary njengoba bezasekelwa ukuba batholiswe izikhundla ngaphansi kwe-proportional representation. Unkosazana Otilius Banda usebenza engu-Young Women Facilitator kule nhlanganiso esigabeni sakoBulawayo esibalisa imizi enjengeNketha, iBulawayo South, Mpopoma, Phelandaba lePhumula ephatheke kuhlelo lokukhuthaza abesifazane ukuba baphatheke kwezombusazwe olwephakama simuka Zimbabwe. UMasibanda uthi lolu hlelo luphathise ukuvula amehlo akhe njengowesifazane kanye labanye kuleso sigaba kungakhathalekile ukuba bakuliphi ibandla lombusazwe ukuba kasikho isidingo sokukhethana ngemihlobo langeminyaka njengalokho bekusenzakala ngaphambilini.
Lolu hlelo lungiphathisile ngoba ngingumuntu lwana owayesithi isishona ngiyasazi. But ungabona ngisikhuluma, hayi, kwakule nto engiyabe ngiyifuna. But kathi sengiyenelisa ukukhuluma, answer that arrogance eyokuthi lumuntu lishona kumbe lindebele. And so kuphathisile ngikhangela kubomama engisebenza labo. Ba-political divide engakuthi yi-rainbow.
Owesifazane ngowesifazane njalo kumele asekelwe kungekho kuthandabuza. Njalo asebelesikhathi bephatheka kundaba zezombusazwe baphathise labo basacathulayo hathi kubavimbela ngoba besesaba ukuncintiswa, kutsho uMasibanda. Unkosikazi Sibusisiwe Masara ukhethwe ngabebandla le-MDCT ukumela eMathebeleleni North phansi kwe-proportional representation. Uthi unkosikazi Masara lanxa evumelana labesifazane abatsha laba ekuthini akekho kulabo asebephatheke kwezombusazwe kwesikhathi eside abanceda basacathulayo, uthi lolu dubo luvame ukutshotshozelwa ngamandla ngabesilisa abesaba kuncintiswa ngabesifazane.
Kathesi manje sihlangana lodaba lolu engingathi ngolwesilungu yi-pull down syndrome kusenziwa ngamadoda. Ikakhulu kathesi ngobuningi lobu obube khona as women, obaba kabasachelesi sebesinika amagama afana labo bakhosi ngoba uduba abahlangana labo loba ngabe MDCT ngoba ngabe MDC ngoba abe ZANPF luyafanana, obaba vele kabafuna umama akhokhele.
Unxoma uhlelo lwabe the Women's Trust unkosikazi Masara lokukhuthaza abesifazane ukuphatheka kundaba zombusazwe ngendlela ezehlukeneyo besekelane njalo lalapho bevota. Kodwa unkosikazi yeukhayi Simbane Gavi osengumeli wegutu engaphansi kwebandla leZANU-PF uthi umumo bewunganeno ebandleni lakhe ngoba bebekhona abesifazane asebelolwazi kwezombusazwe ababalisa unkosikazi Shivai Mahofa abekade bezinikele ukusebenzelana labasesebatsha laba. Abesifazane abasacathulayo njengaye abeZANU-PF ikakhulu esigabeni sakhe uthi basezikhundleni nje abakizo ngoba bethole usizo kwabanye babo asebelesikhathi eside bephatheka kundaba zombusazwe lokhetho. Lokhu kugcizelelwe ngunkosikazi Bertha Chikwamba webandla linye njalo engumeli weGutu East oveze ukuba kungesi labo mama asebebadala kwezombusazwe ebadleni lakhe leZANU-PF abamtshengise indlela. Ngabe kasitholanga isikhundla akiso ngoba ithi njongo kuyikuba bande abesifazane edale. Ophethe uhlangothi lwezokuhlelwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-The Women's Trust, unkosazana Barbara Ncube, yena ukhuthaza abesifazane eZimbabwe ukuba basekelane bangene labo ezikhundleni zobukhokheli ukubalisa edale lakumanisipala.
Siyabonga Mavis Gama. Kwanele kwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga silichiya ku-Studio 7 Live Talk.